siyabonga jonga lo Chris lechona njani ntwaka zomuhle siyalambukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu ngolwesihlanu uxolo mhlaka 5 ngonhlola nje 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli ube sephuzile kancane ngoba kahle kahle kuvele kwacaca maybe asithi a month ago ukuthi indlala yalonyaka izabambi kakhulu. Kodwa ke fanele sibonge ukuthi hayi sebefaka i-state of disaster.
Umongameli Robert Mugabe useze wethula umbiko othi ilizwe likusimo esibi kakhulu ngenxa yendlala i-state of disaster.
Umkhokheli webhanga elikhulu ezebhenki nxa ekhuluma-ke uyabe ekhuluma-ke izinto abantu ababesenzela ukuthi babanje amehlo ngoba okusalayo ukuthi kuvele kakusela lutho olokukhuluma ngalo eZimbabwe. Esingakhuluma ngakho eZimbabwe nje kuphela ukuthi hhayi bo laba abantu ababulala ilizwe for 35 years sicela kumbe kuyadingakala ukuthi baphumule.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe uthi uhulumende sokumele agqibe uhlelo lwakhe lokwaba kutsha umhlabathi njalo echiyane lokuxotsha abalimi abamhlophe emaplazini. Kuwoza Friday lamhla silomhlabeleli we-hip-hop uKhulekani Zondo oyaziwa njalo ngegama lokuthi KG. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Umongameli Robert Mugabe seze wethula umbiko othi ilizwe likusimo esibi kakhulu ngenxa yendlala i-state of disaster. Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere nguye owethulela umbiko emele uMugabe. Amalunga edalela ephalamende amabandla aphikisayo ebelokhu esithi umongameli Mugabe kumele athathe leli nyathelo kusukela ngomnyaka ophelileyo ngesikhathi kubonakala ukuthi iziphala zesizwe uxolo. Amalunga edalele ephalamende amabandla aphikisayo ebelokhu esithi umongameli Mugabe kumele athathe leli nyathelo kusukela ngomnyaka ophelileyo lapho okucace khona ukuthi iziphala zikahulumende kazisela kudla. Ngomnyaka odluleyo ilizwe lathola amabele ayisisindo samathana zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa i-700,000 tons. Lona ilizwe lidinga amabele angamathani ayisigidi esisodwa lenkulungwane ezingamakhulu ayi-92 1.8 million tons ngomnyaka. Inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla zithi kulabantu abayizigidi ezintathu i-3 million abadinga uncedo lokudla elizweni njalo leli nani likhangelelwe ukuqansa kulandela ukungani kuhle kwezulu. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi isinqumo esithethwe nguMugabe silakho ukuphathisa lanxa ephuzile ukusethula.
Well, okokuqala ngibona ngani umongameli ube sephuzile kancane ngoba kahle kahle kuvele kwacaca maybe asithi a month ago ukuthi indlala yalonyaka izabambi kakhulu. Kodwa ke fanele sibonge ukuthi hayi sebefaka i-state of disaster. I-state of disaster yona ivumela ukuthi uhulumende kumbe inikeza uhulumende amandla ukuthi aphume ayocela usizo kulaba bantu abalawa amandla ukuthi ngasinceto ukuthi kube le declaration kuzophathisa ama-line ministries afanana nabo-social welfare, afanana nabo-agriculture, labo-health nabanye ukuthi bakwazi ukuthi bayecela usizo kwamanye amazwe nakwezinye inhlanganiso ezokuthi abantu bathole into yokuphilisa ngayo.
Siyabona ukubana inhlanganiso ezifana labo-WFP lezinye bezikhala ngokuthi amazwe amaningi awafuni kuphathisa. Sekuzanceda yini lokhu okwenziwe ngumongameli Mugabe?
Engingakusho ukuthi kungcono kulokuthi singabi khona i-state of disaster kodwa asikubeke ngalindlela Chris i-South Africa izoba le shortfall kumbizosilela umumbo ophezwa e 6 million tons umumbo okufanele ukuthi bawuthenge phesheya iZimbabwe abantu abanengi babalisa more than a million tons abo Malawi labo Zambia lamanye amazwe lawa lenkinga zawo so sokulate mika ngalesi sikhathi ukuthi abantu bazama ukuqoqa umumbo ngoba ilogistics zokuthi umumbo uthengwe kobo Brazil nabo Argentina uze ngeskepu uzofika kobo Durban then singena isimeleni uzofika kuzo zonke indawo esidinga ukudla akuzaba nzima kakhulu lonyaka ngoba yonke indawo ifuna ukuthwala umumbo so kuzasiza kodwa into esisho ukuthi hayi baphuzile abadala kuzaba nzima kusoze kube lula
umnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 SA South Africa Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe iReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutsika uthi uhulumende sokumele agqibe uhlelo lwakhe lokwaba kutsha umhlabathi njalo achiyane lokuxotsha abalimi abamhlophe emaplazini. Sethula umbiko wakhe omayelana lokusetshenziswa kwemali izolo umnumzana Mangutsika Uxwayise njalo uhulumende ukuthi ehlawule abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi njalo ebone ukuthi kuba lokuhlaliseka emaplazini. Uthi lokhu kuzabangela ukuthi ugatsha lwezokulima luthuthuke njalo kube lokuhlaliseka. Kodwa isiphathamandla se-MDCT umnumzana Bednico Pepe uthi kabone uhulumende we-ZANU-PF elandela inkuthazo kaMangutsika.
Amazwi wona nxa uwalalele umuntu ongaziyo ukuthi uhlupho lweZimbabwe lusukela ngaphi ungathi ngamazwi amahle kodwa ke nxa usukukhangela ukucubungulisisa kusobala ukuthi lawo ngamazwi aphongukukhulunywa ngoba abantu bayagalula nxa sebegalula ekwehlulekeni okungaka kuba lula ke ukuthi abazame ukuthi bakhulume amazwi anjalo kodwa ke siyazi ukuthi iZimbabwe for 35 years ibivele kungakhulunywa lokho abakukhulunywayo kodwa nxa sokusiya ke ekukwenzeni lokho kube into eyehlukeneyo ke ukwenza lokukhuluma kwabo so ke sokuyingoma esesiyijayele ukuthi ke nxa kufika leso sikhathi ukuthi umkhokheli webhanga elikhulu eZimbabwe nxa ekhuluma ke uyabe khuluma ke izinto abantu ababesenzela ukuthi babanje amehlo ngoba okusala ukuthi kuvele kakusela lutho olokukhuluma ngalo eZimbabwe esingakhuluma ngakho eZimbabwe nje kuphela ukuthi hachi bo laba abantu ababulala ilizwe for 35 years sicela kumbe kuyadingakala ukuthi baphumule ngoba ke kakula umuntu ongathi sehluleke kumbe umjaho kubulala ilizwe okweminyaka engu 35 abesesiba ke lapho amaqhinga ukuthi angabuya lapho ukuthi alungise ngoba ubevele ekhona ubevele ebulala ubevele ebuya lawo maqhinga nalawo mnyaka ngeminyaka yonke kodwa asiboni okutshintshayo ke kulawo maqhinga ukuthiwa kubuya lawo
ngezinye indlela uthi uhulumende wezanu kasoza kulalele lokhu vele asonto entsha yingoma esijwayelwe njenguZulu
ingoma endala esesiyijayele ukuthi kuyakhulunywa ke into ezinjalo kodwa ke kube nzima ukuthi kulandelwe ngoba ukuqhakathekile kufanele ube kwazi ukuthi ke kulokuxhwala okukhulu kakhulu okuseziphatha amandleni zikahulumende ende iziphatha amandla zona ezilokhu zikhona ezixhwalileyo yizo ezitshelwa lokho ke ngithemba ke kumbe ngiyazi ukuthi lanxa bebuzwa nje bapho ukuthi hayi uyazikhulumela ke onke amankunja kodwa ke lokho okwenzakalayo ke nxa sokusenzakala ke kuwehlukene kulalokho akukhulumayo
umnumzana Abednego Pepe isiphathamandla sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkhokheli webandla le-MTC umnumzana Morgan Tsvangirai uthi kuyadingeka ukuthi amabandla aphikisayo abona ngaso linye amanyane ukuze enelise ukususa ibandla le-ZANU-PF embusweni. Kubika uMavis Gama.
UTsvangirai utshela umhlangano lentathela izindaba emahhofisini akhe awe-Harvest House ukuba ukumanyana kwamabandla aphikisayo yiyo kuphela indlela engaphathisa ukususa umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe le-ZANU-PF. Wathi bazimisele ukusebenzelana lalabo abalombono ofana lowabo wokukhankasela ukuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kanye lokusebenzela uZulu, hathi ukuzicabanga bona.
Petty squabbles, hatred of fellow opposition personalities must not cloud us from the patriotic.
Ukulwisana lezondano phakathi kwamabandla aphikisayo akumelanga kusiphazamise kulempi yokulwisa nokususa umongameli Mugabe lebandla lakhe le-ZANU-PF ebukhosini kulethe umbuso omutsha.
UTsvangirai uthi inkulumo ezikhomba ukuba yena lebandla lakhe sebekhulumisana lowake waba ngumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru lihungahunga nje intathela izindaba eziloba ngalo lingasiqiniso.
Coalitions are formed by political parties as institutions. So far, the media has had this habit of reference.
Umanyano walolu hlobo wenziwa lamabandla aziwayo. Okwamanje kuzintathela izindaba ezikhulume ngeze People First angazi ukuba selabunjwa na lelo bandla. Kodwa ngokwazi kwethu kalikho leli bandla okukhulunywa ngalo. Iqiniso yikuba kazikho inkulumo zalolu hlobo engizaziyo.
Umsekeli wohlangothi olubona ngezemibiko kuhlangothi lwabontanga ebandleni le-MDCT umnumzana Vusumuzi Moyo ugcizelele ukuba yinyezwi indlela yokususa ngayo ubukhokheli bebandla elibusayo le-ZANU-PF ebukhosini.
Thina asilo bandla elikholwa kubudlwangudlwangu, silibandla elilandela inhlelo ezidemocratic. Ngakho yikho ezama ukuthi ebize wonke abantu abalombono ofanayo ukuthi sisebenze ndawonye ukuthi sikhiphe i-ZANU-PF.
Ethi Moyo bona yibo abalempendulo engaletha inguquko kuZulu weZimbabwe osebhekane lenkinga eziningi okubalisa ukusilela kokudla ngenxa yokungani kuhle kweZulu, isimo esibi somnotho lokunye okuninginingi.
Kathesi esikudingayo sikhangele inhlupheko ezihlupheka ngabantu beZimbabwe ukuthi sonke sibambane, singakhangeli mhlawumbe okungabe kwenzakala ngezikhathi ze-Congress, nxa sikhangele thina njenge-party, singakhangeli lokho okungabe kusenzakala phakathi kwalaba abasibusayo abe-ZANU-PF. Esikudingayo ukuthi sivuselele i-hope abantu beZimbabwe, sibe lethemba lokuthi thina njengebandla nxa singahlangana sibe ndawonye yithi esingabuya-ke le mpendulo yenhlupheko zonke silazo.
Kunsukwana esanda kwedlula, umkhokheli webandla le-People's Democratic Party PDP umnumzana Tendai Biti laye ugcizelele phezu kokuqakatheka kokusebenzelana kwamabandla ngombono munye ukuletha inguquko kwezombusazwe lezomnotho. Unobhala jikelele we-PDP uDr. Gordon Moyo uthi uyancomeka lumbono wona owaqalwa yibo mathupha abangakufuniyo kuyikuba kube labanye abamabandla aphikisayo azafuna ukuzenza obhudi balomanyano.
Yiyo futhi yaqala lolu daba lokuthi inhlanganiso kazisebenze ndawonye. Ngemuva ngale kwamakhetheni, hayi kuyaphithizela, kuyalungiswa, kuyahlanganwa, kuyaxoxwa, kuyabhalwa izinto ezizakwenza ukuthi amaphathi alomqondo ohambelanayo ofisa ukulungisisa indaba zenotho, zokuswela imisebenzi, zokuhlupheka, zokuba mpofu zemikhuhlane osokubhahile kuleli lizwe kulungisiswe. Njalo sibona ingqondo zokuthi kwenziwe kuzukhona lokho zikhona.
Engazinikela amabandla ezombusazwe, uMoyo uthi kungaphathisa kakhulu ekuqedeni indubo ilizwe libhekane lazo.
Abantu bayakukhumbula ukuthi abantu abaningi ababe ku-PDP babekhona futhi ku-inclusive government. Singakhangela upresident we-PDP wayenguye umphathintambo wezomcebo wezenotho ukuthi waphakamisa njani ilizwe, ilizwe laguquka.
Kodwa umkhokeli welinye lamabandla aphikisayo le-Renewal Democratic of Zimbabwe umnumzana Elton Mangoma uthi abebandla lakhe abayikuba yingxenye yalomanyano wamabandla lanxa kungumbono omuhle.
But simply to make elections one of those things simply means you are focused on power and nothing else.
Ukukhangela udaba lokhetho lodwa kusitsho ukuba sekukhulunywa ngezokuthatha intambo zombuso ukuba lamandla kuphela hathi okunye. Kungakho thina sisithi simangele ukuthi kasiyi kuphatheka kunhlelo zabanye abantu ngoba kungasikho esingakho. Kumele kube inguquko uqobo singaze saphinda khona kanye okwenziwa libandla leZANU-PF.
Lanxabe sehlukana ngemibono kundlela lomanyano ungaqhutshwa ngayo, abamabandla la bayavumelana ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokumanyana basebenzelane ndawonye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lokusilela kokudla elizweni. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abachayeli bamatekisi edolobheni leNairobi kwele Kenya bakhathazekile ngokusungulwa kwamatekisi abizwa ngomakhalekhukhwini awe Uber. Osomatekisi laba bathi i-Uber siyehlise ibhizimusi yabo ngoba ibhadalisa inhlawulo ephansi. Ngalokho bathi uhulumende wele Kenya kumele ayivalele inkampani. Uhlangothi lwe-United Nations oluphathisa kwele mali luthi ibutho lalumanyano limanyene lele mali enelise ukuthatha inkamba yamapholisa ebike yahluthunwa ngabeqembu labalwa becatsha abangaziwayo lamhlanje ekuseni. Isikhulumeli se-United Nations sithi ukulwisana sokuphelile okwamanje. Umongameli weMelika uMnumzana Barack Obama sekhuthaze ukubambana phakathi kwabantu benkolo ezijiyeneyo elizweni lakhe esithi inzondo eqondiswe kwabokholo lwesiMuslim ngabanye abantu kayilunganga njalo kayakhi ilizwe. UObama wethule amazwi la ngolwesithathu esethekelela isakhiwo esikhonzela amaMuslim eBaltimore. Uthe ukusola abokholo lwesiMuslim ngodlakela olwenziwa ngabalutshwana abalandela lolukholo into embi. Uphinde wakhuthaza abasakhulayo abalandela lolukholo ukuthi bengaze bahukwa ngabahlamuki balolukholo abedlulisa amalawulo.
In Muslim communities across our country, this is a time of concern and frankly a time of some fear.
Kwabalandela ukholo lwesiMuslim elizweni lethu, lesi yisikhathi sokukhathazeka emoyeni, lokwesaba okukhulu, lokuhlala abantu basevalweni, njengabo bonke abeMelika, bakhathazwa yimisebenzi yabalwa becatsha yama-terrorist. Phezu kwalokho, besesabela impilo zabo, ngoba beyibo asebethethezwa umlando wemisebenzi emibi enziwa ngabanye bokholo lwabo abedlulisa amalawulo.
Ngo-Gibbs Dubeke lo ehumusha amazwi kamongameli Obama. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isiphathamandla se-MDCT khonapha eMelika, uMnumzana Muzi Ncube.
Ngombono wami mina ngivumelana laye kakhulu umongameli Obama, ngoba eqinisweni sivili kumele abantu bebambane sivili kungela ukuthi lo umuntu ukhonza liphi ibandla. Ngoba singakhangela phela vele i-America yona ngokwayo ilizwe elakhiwa ngabantu ababebaleka bebaleka e-Europe khona le bebalekela ukubulawa because ngiyabala malungelo ukuthi bekhonze ngendlela abafuna ngayo. So kulungile kakhulu lokho okwenziwa ngo-Obama, njalo kuyakhuthaza ukuthi abantu bebambane ngoba ukubambana yikho kuhle kakhulu. Njalo engikubonayo mina ukuthi into yenkonzo le into yamalungelo abantu sibili ukuthi akumelanga kube into evele ikhulunywa ngayo.
Bona abokholo lwesiMuslim ungathi benza konke abamele ukuthi ngaba yakwenza yini ukusola lokulwisana le terrorism.
Sesibaboni le sivili kakhulu lapha ama imam wona is Muslim abaye babafundisi bakhona bes Muslim besukuma sivili emphakathini bekhuluma ngabo ububi bama radicals wona lawe ICC Boko Haram bonke bonaba ama Taliban. Into kumele siyinanzelele lapha ukuthi okwenza kakhulu ukuthi abantu laba bese America sengani basolwa kakhulu ukuthi abantu abaningi lapha eAmerica bangama Christians basuka bebe sebebabuthelela bonke sebebajajwa ngani bonke ngabantu abazi kanti kakunjalo ngoba ama Christians lawe njalo kalunganga wonke uyabona baningi kakhulu abantu abangama Christians lapha ababulala abanye abantu mahlayana nje kodwa zake kwekukhulunywa ukuthi khona ngum Christian uyabona so laba bantu bese Muslim ababulala abantu ngabantu abazele bengabantu abavi kakhulu ngoba akula muntu ongaqhuma omunye umuntu sibili ngengqamo intamo ukuthi uphikanda njalo yikho lina lani ku Studio 7 libabizwa ngokuthi kalithini igama leni leli elama radical extremists lesindebele Mr. Nkomo akungcedise
abahlamuki abokholo lwesi Muslim abedlulisa amalawulo.
Yes, exactly. Anti uyaviza kuqala ukuthi uyazitsho nje ukuthi abantu abadlulisa amalawulo yabo. So aso bantu abaku mainstream sibili ongathi abantu nje abanormal abaphila abanye.
Umnumzana Muzi Ncube isiphathamandla sebandla le MTCT konapha eMelika. Umbiko olandelayo uveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Melika lisole kwamagama isehlakalo sokuhlaselwa kwenziwe inyakatho ngokuya ngempumalanga ele Nigeria ngabeqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abe Boko Haram nginyanga edluleyo kazibandlela mhlaka 29 lo 30. Mhlaka 30 abe Boko Haram bahlasele umuzi weDalori babhomba emkambo amanye bewaphosela ezindlini zotshani zalumatha umlilo ezedlula amakhulu amathathu abantu bachiselwa phakathi ikakhulu abantwana. Abohlangothi lweNigeria National Emergency Management Agency bathi kulabantu abangamashumi ayisithupha lanhlanu ababuleweyo kulesi siga kwalimala kakubi abedlula kancane ikhulu 136. Abe Boko Haram abazibethe ukuthi baphansi kweqembu elikhulu le-ISIS labalwa babecatsha ngombimbitho womnyaka odluleyo ka-2015 sebeleminyaka ethile behlasela lokulwisa uhulumende weleNigeria ngenyakatho yelizwe empini esibulalise abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eminyakeni eyisithupha edluleyo. Izigidi ezedlula ezimbili 2.3 million babanjwa ngamandla okubalekela imizi okuveza ukuba leli qembu kalinanzi ngitsho lakancane impilo zabantu abangelacala ikakhulu abantwana. Ele Melika lithumele amazwi enduduzo kumoli ezilahlekelwe izihlobo ngale impi yabe Boko Haram. Lathembisa ukuqhubeka liphathisa labo abahlukunyeziweyo ngale impi ngokuthumela uncedo lokunye lokubaphathisa. Umongameli Barack Obama ubike ngomnyaka odlileyo ukuthi ilizwe lakhe lizathumela amalunga ebutho angamakhulu amathathu kwele Cameroon ukuyancedisa ibutho lasemhlubulweni wangentshonalanga ye-Africa ukulondoloza ukuthula lincedisana lebutho lakwele Nigeria wona ahambe lezikhali zangalezi nsuku ezigoqela ama-drones. Embikweni owethulwe ngolwesibili isikhulumeli sogatsha lobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uJohn Kirby uthena ilizwe lakhe lokhe lizinikele ukuphathisa ele Nigeria kanye labangane balo abasemhlubulweni womfula uLake Chad Basin ekulwisaneni labalwa becatsha.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kuwoza Friday lamhlanje silomhlabeleli we-hip hop uKhulekani Zondo ohamba ngegama lokuthi KG.
Shot the number, my prepared love. Yeah, my prepared love. Will you marry me? My prepared love. My prepared love. Will you marry me? My prepared love.
Okay, Jim, you can't lose on the school in this cat. You're from the school, send you in Jalu, the Minagari Chumilan tattoo. igama elithi KG limelele ukuthi kilogram njengoba isithi wenza ingoma ezilohlonzi.
Amajita ayambuza wangihlanya ngawo, ababone ukuthi wena upakile na entwane enhle lokushini. And I know she feeling me.
Lo mculi uthi isifiso sakhe ukuba izomculo zithuthuke, abahlabeleli benelise ukuziphilisa ngesiphiwo sabo.
Ngiyafuna umculo obe le mali, ngifisa ukuthi kube ngumsebenzi ole mali, kungabi ijoke like okwenzakalayo lapha, especially kobulawayo yabo. Nxa uhlabela ngesikhathi yabo ngani yadeleleka yabo, isiphiwo lesi sisifile ukuthi sihlonipheke nje yabo, lathi sigcina singasekho proud ukuthi utshele abantu ukuthi ngiyahlabela.
Ngesikhathi eqala izomculo umfakazondo ubesebenza lo producer uDJ Face, kodwa akazange enelise ukugcindezela ingoma kwaze kwathi nyakenye, yikho lapho athwele ithuba lokwenza lokho esebenzisana lo Bobs kanye lo Slick abe New Era Studio. Loba nje eqala enyakeni yokucindezela lomculi ukuthi ingoma zakhe zamukelwe kuhle kakhulu nguZulu.
Abantu bangithanda ngoba lami bengingafuni ukuzitshela abantu bangithanda, kodwa ebumba khonaphana ngihlabela kula bantu ababeyijikela imali phezulu. Kwathi kwakuhlabela abantu abaningi, amadoda amaningi awubulawayo, but mina yimi ngethi abantu abajikela khona imali phezulu kwesitei.
Abaculi abaziwayo uKG yaseke wasebenza labo ngabagoqela uCooksman, uGulliver 7 kanye lomchezi Nana. Lo mculi uthembise abalandeli bakhe ukuba uzabaphakulela idlalade lakhe lakuqala ngenyanga kaMabasa, njalo leli dlalade lizabe lilingoma azenze isebenza labaculi abathiyeniyo abagoqela labe Dollar Sign Music abatholakala esigodlweni iHarare kanye laseKadoma.
Ngiyalibonga kasi lenkhalesile from Godala, mina ngiqala jaiva elife yami fanaleka futhi gwala mangena saba magwala mina ngingumatamara umatamara yo umatamara umatamara yo umatamara ikebenge ezinengi zihamba nami labo thera bahle samba nabo yimi phele mpethu sigamula mayezi ngaringawe yinokuthatha indawo isikhathi sokujampa jampa sesiphelile.
Ngimelele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Lachuma njekade ukhona lombuzi na awubone ukuthi phansi ulalezeka no sunny. I don't even sleep at all. I be on my balls, let's go children now. You can hate all you want, man, I need it dead. I'm just trying to show my hood the made love. Nyali bong y gasi Len Kalisile from Godala, Minan Kala Chiva. A life yami fana lega fwiti kwala. Mange na saba makwala. Mina ningu matamara, umatamara yo, umatamara, umatamara yo, umatamara.
When I think about the time I started rapping, no one noticed. Then I think about the time I started killing rappers, losing focus. Back in the day, I remember I've been spitting 16 bars, but they got me choking. Now rappers joking, we own this team winning, me and my homies. Man, I look up, push all the passion. They told me it wasn't good enough. Straight from 1-2-2, Ziatum, not complaining. They don't play our stuff. Talent can only get you so far, it's all about who you know.
Ingoma ka KG, uhlabela kamnandi. Liyazama, ijaha lezansi, uqhubekeke, uhlabela. Jaha ukanya ule kusasa elihle ma uthe waqhubeka uzilolonga ingoma zakho. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo. Libelo busuku obuhle.